abebandla le-Citizens Coalition for Change babhaliswe bekumacele amabili icele lozithi ngunobhala waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxotshisa amalunga awe-CCC edalele ephalamende libhalise amalunga amahlanu lalabo abaxotshiswayo abahlanu unkosazana Sithabile Mlilo omela abesifazana kubandla le-CCC uchaza isizathu sokufaka njalo labo ababexotshiwe umqondisezokhetho kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission umnumzana Ikloyile Silwayigwana uchasisa okuza kwenzakala ngemva kwe-nomination court
lapho kuhlala khona isikhathi yonke into iqalela kuhle yonke into iqalela kuhle manje ngamele benze labo abafaka amaphepha so thina njengesibali yasokomishini siyakhuthaza ukuthi khona akube njalo kulukulu ukuqinakala ukuthula ngalesi sikhathi nakhanti naba kukhethe lolu khanti zaba khona ngonanjiseba siyakhuthaza kakhulu bantu khona ukhetha sobi ukhetho ukhetha abamele abezindaba abamele bezindaba abamele bemagagasi nakho konke lokhu kumele kwenziwa
ubulawayo ukhangelele njalo ukuba lokhetho lwamakhansila abane abe-proportional representation labayisificaminwemibili abekhansili ukhansila Donaldson Mabutho owayexotshiwe uthi wenelisile ukuphanyeka amaphepha akhe edalele nomination court lamhlanje
izolo besifakile amaphepha ethekhansilo ama-nomination repasi bawayemukela esesukumelele namhlanje ama-results iphumela yakhona kodwa asizange sibe nezinto eziphazamisileyo ukuthi sifake amaphepha ethu amaphepha ethu under Citizens Coalition for Change
umabhalane we-Democratic Official Party umnumzana Khumbulani Peter Ncube uthi benelisile ukufaka amalunga edale amabili
nomination court sizofaka ama-candidates angena kuma-by-election ngo-December okwanamhlanje senelise ukufaka ama-candidates amabili endaweni yezizizi enketha
kulandela isimemezelo sokubiza ama-by-elections ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunyanga edlule izeki layo yenze isimemezelo sokunxusa abalesifiso sokuncintisa kukhetho oluzakwenziwa mhlaka 9 Mpalakazi idalele nomination court lamukele amaphepha abantu abangamashumi amabili lantathu 23 lamhlanje phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalitshumi lasificaminwemibili 18 amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha emukelwa konke lenhlawulo abalisa izanu PF lamacele omabili awe-CCC lozimele yedwa kusasa idale lazise ukuba lizavula liphinde linamathisele amabizo abazangena kukhetho eminyango yedale ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.